kodwa ngokuthi kuphumile okakade bengakufuni. Sebekamba amanga besithi umhlonitshwa uJaji Francis Bere ukhangele indaba ebebengazithanyekanga. Kukanti uJaji ufake lesi sinqumo ekhangela ukubana impikiswano ekhona enkulu kikho konke lokakade bekutsho ngoba bona bebefuna ukusivala ukubana sisebenzise ibizo le-MDCT lamalogos lama-symbols. Ujaji wasekubona ukuthi hayi zonke lezi zinto kayisizo eziqakathekileyo. Okuqakathekileyo ukuthi libe kwazi ukuthi umkhokheli oqotho webandla lenu nguphi. Njalo ongabe kubayenza ukuthi bangahlaliseki kuhle ukuthi uvele wakutsho ujaji ukuthi kodwa-ke noma ngingayenzi i-ruling phezu kwakho nokho nxa ngikhangele nje umama uMakhuphe ukhanye engathi nguye ohambe emthethweni ngokuqinileyo ukwedlula bona. So ujaji uxwayise ukubana amacele omabili aqhubekele phambili aye e-court ukuze kulungisiswe ukubana umkhokheli onguye oqotho webandla le-MDCT nguphi. Lo ozabe sethiwe nguye ongumkhokheli oqotho nguye oseza kuba lilungelo lokuthi avale abanye ukuthi hayi lina lingasebenzisi ibizo, lina lingasebenzisi lokho. Njalo thina ebesikukhangelele kakhulu ukuthi njengoba bona bezithi yibo abaqotho bekamba amanga, lesi sinqumo bekumele ukuthi ngomva kwaso bahle bagijime phela baye ekhoti njengokugijima kade bekwenzile. Bayobika-ke ukuthi yibaba abayiba abaqoti. Sibe sesibona ukuthi umthethwandaba uza kuthini. Bathi besikhipha ehhovisini lakobulawayo nge-expoliation order, asizange siphikisane lo mthethwandaba. Sayamukela khonokho noma sasilesikusolayo ngoba thina yithe sasiqala ukuba sehhofisini bona basebenza i-expoliation order ngendlela engayisiyo basitholisa inqumo asabashiya benjalo asizange sisole umthethwandaba.
Manje kuyini elizakwenza ngalolu daba?
Thina kulesi nqumo esikhulu esisikhangeleleyo njalo mhlaka-30 lapho i-constitutional court ezahlala khona isidilida indaba yokuthi umama uMakhuphe waxoxwa ngokusemthethweni kumbe ngokungekho emthethweni ephalamenti. Okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ngelibhalele iminister Safe Justice Litigal and Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela kugovernment ehamba kuma-political parties. Sasibabhalele mhlaka-16 April sibaxwayisa ukubana kungaba lo hlupho nxa lingakhipha leyo mali lihambise kucele labochamisa ngoba kulokuhluphana ngokuthi ibandla eliyilo ngokoqotho yiliphi. Kodwa le ministry ayizange ilalele isixwayiso sethu, yathatha yonke imali engange-1.8 million yanika icele labochamisa. So ukunquma kukajaji Francis Bere akwenzileyo kutsho ukuthi la macele omabili ame esigabeni esifana nayo, okungangokuthi leyo mali kwade kumele ihlukaniselane phakathi. Ingxenye yayo iye kucele likashamisa, ingxenye yayo iye kucele elikhokhelwa kumama udokotela Khuphi. Ndikathi kusiya ngaphambili iparty izaba le-standing committee ngayona isonto ezayo, iyo eza kutsho ukuthi kusiwa phambili ngalokhu yikuphi. Kodwa hayi, inhlelo zeparty ziyaqhubeka, ama-candidates lama-prospective candidates bayaqhubeka. Sizakwaziswa maduze kubana ukukhetha kahle kahle wonke ama-candidates azabeleli party kuzayenziwa nini. Kodwa nje kulona leli viki elizayo.
Siyeza njalo enye imbiko yokuthi ibandla likhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe, likhokhelwa ngumnumzana Chamisa, bazama ukuxoxisana ngendlela yokubambana njalo. Kungabe kuleqiniso yini kumbiko lo?
Uhlupho esibalalo ngalawa amagcele ukuthi bayathanda ukuthabisa abantu ngaphandle, bethanda ukwenza ubukhekhelo obungelabo ubuqotho. Kusukela babevele behlala bekhuluma ngokuthi kuyakhulunyiswana kungayisilo qiniso. Abazange bathi bakhulumisana lomuntu, njalo ukwenza kwabo nje nakumphakathi kuyaveza ukubana kabakho ekwakheni isizwe. Xa ungasayenzanga abakufunayo kungangcono kubhidlike yonke into. Bamxotshile umama uKhuphe, batshayile abantu, benza konke, bayaxotsha nje bonke abantu abangathi kabavumelani labo. Labo ngabantu abangafuni nje ukukhuluma lomuntu ongabe elomqondo otshele lwabo. So lokhu abakukhuluma ngamanga aluhlaza akuzange kwenzeke, abazange benze into enjengayena leyo. Kodwa bayathanda nje ukuthi baye kwabaphephethi bendawo bafike bakhulume, bazenze ngathi ngabantu abafuna ukwakha isizwe, bona bengafuni ukwakha isizwe. Lizananzelela ukuthi even ukukhuluma kwabo kwayizolo bekhuluma ngokuthi bafuna ukuthi bona bafake ama-candidates kuzo zonke izindawo zabameli bedala ephalamende ezingu-210 kwe-MDCT yona le ekachamisa. Kodwa banealize document abayisayinela nayo bayivumelana nabanye. Sebeyichithile nje nje bayichitha bephambi komthetho kuyini abaphephethi bendawo. So ngabantu abangalandeli izinqumo, abangalandeli umthetho.